hayi okwalapha America mina ngibona ngathi kusese khatsha ngoba khathesi njengoba sisaphethe linyanga engeka April, May, June, July, August, September, October, November singona sizangena kukhetho kakukabonakali ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngoba angithi okungathi okunye okwenza kungabonakali ukuthi lo phikisayo ozama ukungena la esihlalweni uTrump ungikhona ezangena amakhodi akhe lawo ngikhona ezangena abonakale ukuthi amfuqa mzengabi mina mbona ngathi basangqilana nje basadingana lapha lalaphana basafuqana befuqana lapha lalapha kodwa ke kuzaphuma nazo usiya ekugcineni kwendawo ukuthi onguye ophumayo okhanyayo ukuthi angawina ngubani okwakhathesi kungathi nje ngutshilo bhanga
umongameli Joe Biden ubona ngcwe ukuthi enganqoba engaqhuba kuhle umsebenzi yini kwedlula lokhu akwenza kathesi kumbe njengoba uyabe ngumuntu oyabe sekhule ukwedlula ayikhokhona kathesi ukuthi ngayehluleka ukubusa
ya lapha engikubonayo ukuthi hayi ukhulu ngokhulu awukhulu engukhulu ngokhulu imbona ngathi okunye okuzakhathaza okuzahlupha ama-Democrats ukuthi bafake ukhulu ukuthi abe ngoyobamelayo yikuthi bona abakholwa ukuthi kungaba khona omunye umuntu ongamelana lo Trump so ekukhulumeni kwabo mina ncange ngathola isikhathi sokuthi ngibacebisa ukuthi abakhuphe uBiden bafake umuntu omutsha isikhathi sisesekhona ngoba abantu abatsha ababoni ukuthi bangavotelelani uBiden engikhulu enjeyani bangafakwa umuntu omutsha like for example uSenator Coons athathe laphana then oseza kuba ngukhulu ngoba oseza kuba ngukhulu ngoBiden ngoTrump then abantu abatsha baza kuthi khulu bonke baye kuma-Democrats sebewina sebethatha umbuso lona kodwa kwakhathesi hayi ukhulu sesebenzile kuthiwa kusina udidelwano xa esesebenzile sesebenzile kadede ayekela abancinyane benze